amalungelo oluntu eZimbabwe kwabahlonishwa ngithembe ukuthi bizwile ukuthi kulezindlu ezakhiwayo sezakhiwe bayekela abantu bakha balungisa konke sezidilishwa bayehluleka ukuthi bayalandela amalungelo oluntu namhlanje sikhuluma so inyanga sezingu-9 itayidamara kasikwazi ukuthi ngaphi ukuthi kumbe uyaphila kumbe akaphili ama-youth izinasikuyangena emgwaqweni sitshengisela ngokudubo lokusulekala kwemisebenzi bathiwayo baphose bafa.
Kodwa ngokusungulwa kwekomishini ekhangelane lezamalungelo uZulu usuke waba lethemba lokuthi ngempela udaba lwamalungelo luzaphathwa kuhle uZulu avikelwe. Kayenzi lutho na ikomishini le?
Ayikenzi lutho ngoba kulokuphikisana kokuthi baqala ngawuphi umnyanga iminyaka bekhangela ukwephula kwelungelo loluntu kulokuphikisana khona akunamuhla sandova isisekelo sombuso sizafika sinjena ku-2016 ikomishini leyo kayikakhanyi ukuthi iyaluma yini ndiyakonkota kuphela.
Kuyini ongathanda ukukhuthaza uhulumende Makhumalo ngodaba lwamalungelo?
Ngithi kuhulumende waseZimbabwe kahloniphe ilungelo loluntu. Abantu yibo uhulumende ngoba abantu ababavotelayo ukuthi bangene esikhundleni sengutho kwabo lanxa bantshontsha ukhetho kabahloniphe ilungelo lomuntu waseZimbabwe njalo bamnike amele imfuno zabo ngokuthembisa abakwenzayo hathi ukuthi bathembise nxa uZulu esebuza imfuno zabo ngokuthembisa abakwenzileyo bese betshaya uZulu kabahloniphe uZulu waseZimbabwe.